Siyabonga Chris ilichana njani mtongazo mwushe siyala mugela msagazo anyway Studio 7 ngulesi tatu mshaga 15 ngonshangula 2016. Siletulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi nalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Umbukiso wesangana ihlanganani Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekene leZimbabwe International Trade Fair.
Kaitu sanga sesikubala pathi njengamaZimbabweans ekuthi lokho bona ka eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus kathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ukuthi sibantu thina noma siphila ngo-albinism.
Abalesimo sejwabo elimhlophe i-albinism bathi balithemba lokuthi uhulumende weZimbabwe uzabavikela ekuhlukuluzweni lokubulawa njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe. Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso wezo kwethekelelana owesangana ihlanganani World Tourism Expo uyaqala kusasa kobulawayo egcekeni leZimbabwe International Trade Fair. Njalo ubikwa uza kwenzelwa kuleli dolobho okweminyaka emithathu elandelayo ngenjongo yokuvuselela amabhizimusi kuleli dolobho. Kubika uNompumelelo Moyo.
Lokhu kubikwe ngumqondisi wohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority, uMnumzana Kariko Gagaseke, emhlanganweni lentatheli zindaba kobulawayo. UNkosikazi Faith Makamure, umnini weNtabeni Lodge, uthi uyajabula ngokuza kwehlanganani kobulawayo njalo isikhwama sokuboleka abakubhizimusi lezokwethekelelana sikahulumende sihle kakhulu.
Next year sazi ukuthi sizabe sesingapi kodwa sithengiswe 3 years isangana ilaphe bulawayo. Sifuna ukubonga khonoko sibonge futhi lalawo bonke abasincedisileyo ukuthi into le iphumelele.
Omunye njalo umnini bhizimusi uNkosikazi Sithandazile Moyo owemeluleki Love Safaris uthi ujabule ngokuza kwehlanganani kobulawayo ethi bakhangelele ukuqhela kwebhizimusi lokwethekelelana.
Njengebusiness entsha siyaqala ukuthi lathi sikhangele kumbe sibone lokho esizabe sihlanganisana lakho lamanye amazwe avelaphesheya. Sifisa kuba lobudlelwano, sitshengisa ubuhle bukamthwakazi layo lonke izwe lethu jikelele.
Umhleli weAmagugu International Heritage Center eMatopo, uMnumzana Buthelwezwe Nyathi, laye wamukele ngenjabulo lumbukiso kobulawayo.
Siyabuthokozisa njengabantu bakobulawayo ukuthi isangana ihlanganani iphendukile edolobheni lakobulawayo ngoba vele yikho lapho eyasungulwa khona. Sikhangelele ukuthi thina njengecultural center sithuthuke. Sizwile beqamba ukuthi lonyaka kukhangelwa ezamasiko kakhulu.
Umsekeli kaMongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko nguye okhangelelwe ukuvula okusemthethweni umbukiso wesanganayi hlanganani World Tourism Expo walonyaka ngolwesihlanu. Nomanje bekunzima ukuba lombukiso lolonyaka, inani labazobukisa likhuphukile lisuka kwabalikhulu lamachumi amabili laya kumakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Lanxa zisanda izehlakalo zokubulawa kwabalesimo se-albinism emazweni akhelane leZimbabwe kuthathwa izitho zabo zomzimba ngenkolo yokuthi zilako ukusetshenziswa ukulungisa imithi yesintu. Ubona abaphila lalesi simo bathi balethemba lokuthi uhulumende uzabavikela kulokhu. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emkhosini wokunanza usuku lapho uqatheliswa khona laba bantu abalejwabo elilombala ongaphelelanga ele World Albinism Awareness Day olumhlaka 13 enhlangula. Owalonyaka uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations eHarare phansi kwendikimba ethi Celebrate Diversity, Promote Inclusion, Protect Our Rights. Omunye wabalejwabu elilombala ongaphelelanga umnumzana Gift Machukele olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Albino Association kobulawayo uthi lanxa kumethusa okwenzakala emazweni angomakhelwane agoqela iMalawi, Mozambique, Tanzania leZambia ulethemba ukuba akuyikuba khona kuleli.
Kuyayethusa nxa sesikubala but njengamaZimbabweans ekuthi lokhu khonapha eZimbabweans soze ngikuzwe. Plus khathesi because of this lobbying abantu abaningi sebayawazi ekuthi sibantu thina noma siphila nge-albinism.
UMajukele yena ongumsekeli ka-district administrator esigabeni seZaka uthi ulethemba lokuba uhulumende uzongenela ukuze nqabela izehlakalo zokubulawa kwabanjengaye ethi ufisa ukuba baphathiswe ukuthola abakudingayo okubalisa amagcobo lokunye ngentengo ephansi.
Especially kuma-sanskin lotions ekuthi angenisiwe kuma-essential drugs elements. Abantu abaningi aba-afford ekuthenga ama-sanskin lotions. So thina siyafisa ukuthi nxa kutho ukuthi i-government iyangenela even ukuthi iyasubsidiza ama-sanskin lotions so that abantu abaningi bazathenga.
Bebekhona kulo mkhosi abezemidlalo yedrama ukulibazisa uZulu okubalisa uVusa Zimwasha wenhlanganiso yeZimbabwe Artists for Hope Trust ethi sebelayo imidlalo elemfundiso eveza ububi bokuhlukumezwa loba ukubulawa kwabale albinism.
Siyajabula ukuthi eZimbabwe ne security right but lento yasihlukumeza sonke because asazi ukuthi yini izwenzeka nokuthi ingqondo zabantu sizoba kanjani because awuyazi ukuthi ulonko uphi no uphi umuntu uhamba lapha edropen ukabanga yini. Siyasaba sonke ukuthi hey
abenkolo ezehlukeneyo labelapha ngendlela yesintu baxwayiswa ukuba behlukane lomkhuba oqambela abantu amanga ukuba izitho zemizimba yabale albinism zingasetshenziswa njengemithi yokunotha kanye lokwelapha imikhuhlane enjengengculaza. Kuthi abale albinism bona baxwayiswa ukuba bahlale beqaphele ingozi eziqondiswa kibo lanxa zingakabi khona izehlakalo zokubulawa kwabo eZimbabwe. Bathethe lelithuba abale albinism ukwethula inkinga ababhekane lazo ikakhulukazi udaba lokuswela imali yokuthenga amagcobo lokunye ngoba kulentengo ephezulu iningi bephetha sebelahlekelwa impilo bese sebatsha ngoba behlaselwe yimvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasakhulayo beZimbabwe abangamachumi phose ayisithupha abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship basuka kusasa besiza ngapha eMelika ukuze qhuba izifundo eziphathelane lamabhizimusi kanye lobukokheli phansi kwalolu hlelo. Uhlelo lolu lwasungulwa ngumongameli Barack Obama ngenjongo yokuhlomisa ontanga bamazwe e-Afrika ngolwazi lobukokeli obuqotho kanye lezamabhizimusi. Abasakhulayo laba bayingxenye yabontanga abavela emazweni atshiyeneyo e-Afrika abayinkulungwane eyodwa abazaphatheka kulolu hlelo okwenyanga eyodwa lengxenye. Sixhume omunye wabo ongusomabhizimusi kobulawayo umnumzana Nkosana Mazibisa.
Yeah, I think it's been clear, but emotionally and spiritually, because this is one of the rare journeys umuntu ahlangana nayo empilweni. So it needs constant preparation. Uzomuntu azwisise afunde ngokusebenza.
Lisuka kusasa lifika nini ngapha?
Sisuka kusasa will arrive on Friday, because I'm applying to touch and abanye abanye badle Goli, abanye badle Galaba will pass through Germany. So now next year, and along those lines, so we hlangana nabanye bethu sabe siyafunda sonke.
Izifundo liqalisa nini?
Masibasini, kumele sikhangele ukuthi kuyokuba kubafundi an intensive training yazingathambanga sibili. In those classes, we are expected to think beyond the box and also to understand the human need part if you are an entrepreneur. The only thing also a problem is solving that. I'm not buying thinking. So often, the other thing we call and I look totally different than what we can learn and I find any of the in Africa. So there will be engagement with the channel, with the workshops, with the side visit. And then what we call the proper picture of what we are learning and what we're going to implement on the side.
Isikezaxoxa kulolu hlelo ngaphambilini kumaviki ambalwa edluleyo, kodwa ungakhumbuza nje abalaleli ukubana uzabe ukuliphi ikolishi njalo uqhuba zifundo bani?
Ngakhetha ngafaka ku-one of the top leagues of kuthiwa kungama-Ivy Leagues schools, i-Sir Dartmouth College, eyiyefokhasa kakhulu kuma-businesses. Ukuthi umuntu nxayesemsebenzini kwezama-businesses ngaphumelela njani, ngafunda njani. E-Dartmouth College yikho ngiyabe ngikhona ngase-New Hampshire. So I'll spend 6 weeks there learning, interacting and networking with others. Abadala bathi ukuhamba kuzala induna, bathi ndikwenhle ekhangele ezizweni.
Umnumzana Nkosana Mazibisa ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abaza eMelika kusasa phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Sixoxela ekobulawayo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla ze-Disney World eFlorida khonapha eMelika zithi akusela kuthandabuza okwamanje ukuthi umfanyana oleminyaka emibili ohludunwe yingwenya okwamanje ngaba sefile. Lo mntwana ongabethwanga ngegama ubehambe kulindawo yokuzilibazisa lokuphumula labazali bakhe kanye labafowabo bevela eNebraska. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silesizalwane esehlelwe yisihluku kwelebhilitane lapho untombazana oleminyaka elithumi lathoba mnembili oze wazothathwa ekuseni salele ngabohlangothi oluphindisela abantu ekhaya ababe bengelangwalo zokuhlala kwelebhilitane okusemthethweni. Unkosazana Immaculate Chuma ulandise ukumehlele enyangeni ezimbalwa ezedluleyo kuze kube izolo lapho akhululwe khona. Ukhuluma lo Praxidis Jeremiah wo Studio 7.
Kwakumhlaka 23 March ngo-6 ekuseni sisalele then sezwa inok emnyango. Usisi wami wahamba downstairs wavula cause wayecabanga ukuthi maybe amapholisi ukuthi maybe imoto yakhe bayishayile iwindi. So wathi efika downstairs evula wathola kungabantu be-immigration amtshela ukuthi ahlale phansi. Then wabe sebabuza ukuthi lingobani lina elingangitshela ukuthi nihlale phansi endlini yami. Wabe sebesithi uyimakhilethi khona. Wabe sesithi eyikhona upstairs leli. Then wabe sebebuya upstairs. Then ngathi ngihlala e-downstairs. Omunye wayembambile isandla wabe mphusha. Ngabe ngiluze ibalansi, ngabe ngisike ema-stepsini. So ngabe ngimemeza usisi wami ukuthi sisi abantu laba bangiphusha, angazi ukuthi bamphushelani.
Nisithi vele bakuthathelana.
abazange bengitshele because mina babethe bafuna ukuya ngipha amaphepha emodern ngiyaphenduka endlini.
La seliphuma ke lonke.
Bangihudula into baba laba sebengipembamba inyawo. Bangihudula bamfaka phansi. So ngangikhala inadress yami siqhwele phezulu. Babe sebengilokhuza izandla bengifake izankosi. Ngigqokanga lezicathulo ngilaqwa ngilani.
So kusenzakalani ke? Ususe police station?
Police station ngafika ngathola ukuthi izandla zami lapha babengikhudula khona. Nginemdebidezi ngudonswa sengiyired everywhere.
Ye, kwakungumatshi lapho. So kwenzakalani ke usukhona ngale ukuze sizwe kuthiwa suhanjiswa ekhaya?
Ngafika khona ngale ngahlala ngayenza i-complaint yokuthi ngahlukunyezwa ngesikhathi bebuya bezonithatha endlini.
Babe kuvumela yini ukuthi ubonane labemoli osisi wakho?
Ye, osisi wayebuye uzombona. Omunye officer wabuya immaculate. Umanager ufuna ukukhuluma lawe just a few minutes. Then ngabe sengihambe office manager bese ethi oh unjani? Ngasithi ni right. Ngathi okay, I just called you to let you know ukuthi ama immigration escorts akulindile downstairs bakubisele eZimbabwe namuhla. That's why I said, okay, ngicela ngiyathatha ifoni yami fanele ukuthi sifake kwapha hayi. Office ngiyozayilanda ifoni khona sihlala khona. Bangigqokisa ibhanti lokuthi ba omunye abenidonsa ngakho omunye abenidonsanga ba then safika e-airport ya sasingena ehlamathineni vele abantu basebegcwele kuyima wokudona. Just after 2 minutes upilot wayala ukuhamba lan then sabona sebeyehlisa izikhwama zami sesiyehla babe sebengiphendukisa then sesise ukuthi namuhla awuhambanga doesn't mean
upilot walelani. Wayese belabanye abantu ababe emkhuthazile ukuthi angakuthwali.
La mfuthe ngikhala. Ngikhala cause ngehlile ukuzibamba ngakhala. Ukukhala kwami labantu ababe emfonela yikho kwamenza wayala ukuhamba la.
Wazokhululwa sokwenze njani na?
Airport bangihambisa kwenye i-holding center okuthiwa yi-Kalan Brock. Nahlala khona 2 days then bambisela lapha abakuthethe khona. Bengilele bangifonela. So bengicabanga ukuthi ifoni ngika-roommate wami. Ngamphosela ifoni yakho ukuthi ayifoni yakho iyaringa. Ngabe sithaya so ifoni yami le ifoni yakho. Ngabe sengi-check ifoni ngathola ukuthi inamba yakho. So ngaqalisa ukuqhuqha ukuthi nkosi yami kumbe sebefuna ukumbisela futhi. Sengisesaba ngihambe ngihambe bathroom then officer wabuya wanokha athi unga-immaculate roommate wamathi usebathroom. Abesesithi okay sifuna ukumreleasa so mtshele ukuthi abuye e-ofisini azosipha i-address yakhe. Then ngabe sengihambe e-ofisini angithela wangiphi form ngabhala i-form meya kukhona ukuthi ngifuna ukukhululelwa kuyiphi i-address. Then abesesithi ngiyihambise immigration office ngayihambisa umama lwana abesesithi okay then 12:30 bamsendela imessage ukuthi buye unit office. Ngahambe unit office kwathiwa okay sesikukhulula hambe pheke impahla zakho be ready yahamba ngeni namuhla.
Wezonjani enhliziyweni?
Bengingabhelive ngicabanga ukuthi ngiyaphupha ha cause ngicabanga okwenzakale nge-Friday nge-Tuesday sebekutshela ukuthi free ukuhamba. Ngijabule kakhulu namanje lokhu engingathemba ukuthi yimi lo sendlini obona phandle after ukuvalela isikhathi eside kangaka.
Unkosazana Immaculate Chuma isizalwane seZimbabwe sabalekela kwelebhilithane sisiyazama impilo entsha.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu baba Khan.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho okuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Ye, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa yokuthi ukuswelakala kwemali elizweni kutsho ukuthi kulabo mama abathatha okumele bathathe ipension yabo, kulabaxhegu, kulabantwana okumele bathole i-school fees, ukudla, abantu bayadubeka bakwanisa ukuthola izimali ebhenki. Ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu.
Sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona labo abatshengiselayo. Ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khonoku kutshengisani njalo manyathelo bani liwathatha ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni?
Ngibona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa isibhalwa seZimbabwe akwanisa ukuthengisela nxa lutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo. Ngakho thina sibonani into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi, kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela mbe ukhuluma ingqondo yakhe. Thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili. Okokuqala, siyathandaza kodwa simi khona apho kuphela. Isikhathi esiningi besikhulumisana lo hulumende ngendlela ezehlukeneyo, sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo. Njalo ngasikhangela lindaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu oyifuna. Ngakho uhulumende kumelanga ukuthi abambe abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la.
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazo?
Ye, thina siyakhulumisana labo. Kuningi izinto esizenzayo kodwa ezinyantsho singeke sazithibatha. Kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo ababusayo iZANU-PF. Kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana nalabo ababengabalweli benkululeko. Sizwa amazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli, amazwi avula izilonda ngapha emathebeleni lokho ongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufuza yenza lokho okwenziwa nge-background nxa bengaqhubekela phambili lokhu bemhlokozi. Ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe, kukhulunyiswane, kungabi kuvula izilonda ezindala. Njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane, lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala, njalo singaxolisana njani, kungaqhutshekwa njani kusiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo naphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele. Abantu beZimbabwe bazondile kakhulu, balahlekelwa izimali, abanye balahlekelwa izihlobo. Konke lokhu akukakhulunywa, akukalungiswa. Njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilunga ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo, sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani, bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqede kanjani.
Hhayi, kuyezwakala, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, akuqhubekeleni phambili sithandazele ibizelethu lesibaba.
Hhayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Lo-ke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilalo.
Sibonge ijaheli dala uChris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Kweze midlalo lamhlanje iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket linqotshwe ngama wickets alichumi yi-India. Emdlalweni wesithathu njalo ungokugcina kumncintiswano weKiller Cup obuqhutshelwa eHarare. Kubika uJoseph Njanje.
Limpumelelo isho ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3 kanya njengoba emdlalweni wokuqala lidliwe ngama wickets ayithoba munomunye, kwathi owesibili uphele iqembu le-India linqobe ngama wickets ayithoba munembili. Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amabili lantathu 123 kuma-overs angu-42.2. Kuthe iqembu le-India seliphendula latshaya amaranzi alikhulu lamachumi amabili lesithupha 126 kuma-overs angu-21.5. Iqembu leZimbabwe lilethuba lokuphindisela ukudliwa kwalolokhu lapho lawa maqembu edibana kwimidlalo emithathu yohlobo lwe-2020 yona ezaqala ngomgqibelo mhlaka-18. Ukuthi eminye emibili izadlalwa mhlaka-20 lamhlaka-22. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni yeHarare Sports Club, okuyikho njalo okudlalelwe imidlalo ye-One Day International. Sikhangele umdlalo wokugijima. Onqobe kumjaho wama-Grand Masters ukucelela besilisa emncintiswaneni walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Race, uJethro Msongelwa Thebe uthi uzakwala elokhu encintisa loba nje ngenyanga ezayo ezabe esenelisa iminyaka engamashumi ayisithupha lane 64.
Ukuvuka utrainer nsuku zonke ekuseni ngiyanathi tshwala ngiyakhonza kuphela esabadinde ngojula ngiyakhompyutha 64 years ngayisandanda impukane emnyama hayi ngizalokhu ngigijima.
Ophuche esendaweni yakuqala kucelela besifazane emjahweni wama-Grand Masters nguFelicitas Nicodemus. Uvire Maijuwao nguye ophuche esendaweni yakuqala kumncintiswano walo nyaka we-Old Mutual Nkulumane 10 km Fun Run, ukuthi onqobe kucelela besifazane nguPatience Murove. Kumjaho wabasakhulayo kunqobe uJay Guveya kucelela abafana, kwathi uSandra Taderera unqobe kucelela amantombazana. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Live talk lamhla sikhangela inhlelo zokutshengisela eziqoqwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo zisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lokubhidlika komnotho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhleli. Ncwadencane nguZahara egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Thokazi omuhle kwanele olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lila.